ikirangantego cyakozwe na urumende njengoba nje kwisikhathi sokuthi urumende aphume ngathi i-budget ngoba i-budget yiyo ekungathi iguide kumbe enze ukuthi umkhonomi wethu uhambe uye phambili kufana lama-member e-parliament ukuthi njengoba yibo abangena e-parliament ixoxisana lo urumende ixoxisana lo minister we-finance ukuthi yiphi imithetho abangayifaka yiziphi inhlelo ezingafakwa ngurhulumente ezetaxi ezokuthi ukhonomi uvuke uye phambili ezeproduction ezingenza ukuthi i-economy yethu ihambe iye phambili yiwo umsebenzi esiwubambileyo khathesi kuningi esikubhalayo esikunika urhulumente esikunika iphalamenti ukwenzela ukuthi baxoxisane i-economy yethu ivuke iye phambili.
Ngambe iinkulumo lezi ziyanceda na?
Iinkulumo lezi zibona ngathiwa kulalapho ezifika khona zingadluli ziye phambili ngoba uhlupho ngathi udubo olukhona olukhulu eZimbabwe ludubo lwe-legitimacy kumbe singathi yi-politics. Ama-elections ka-2018 ngahambanga kuhle. Njengoba engahambanga kuhle lokho kusho ukuthi kunento eziningi okumele zilungisiswe abantu ababezikhangele ezenza ukuthi ama-investors kumbe laba ababuya le mali bayesabe ukufaka imali yabo kwi-economy yeZimbabwe. Lokhu kwenza ukuthi into eziningi nje zingasebenzi. So ekuxoxiseni kwethu lohulumende siyamtshela ukuthi kuqakathekile ukuthi upresident welizwe axoxisane lomnumzana Chamisa owebandla le-MDC. Yikho kuphela okuzenza ukuthi ku-create esingathi i-environment eyenza ukuthi i-economy ihambe iye phambili. Nalokhu kungalungisanga kunzima kakhulu ukuthi mbone ukuthi ilizwe lingalungiseka kumbe i-economy ingalungiseka ihamba iya phambili ngapho. Uhulumende ulenhlelo eziningi azifakileyo kulenhlelo eziningi azizamayo. Uminista we-finance uMthuli Ncube kulokunye okuningi akuzamayo akusebenzi ngoba indaba emqoka yi-political legitimacy. Kumele uhulumende axothusane laba mabandla baxoxisane becelana iqiniso ukuthi ilizwe singalilungisisa liye ngaphi.